Ama-reforms aqakathekile, ama-reforms inguquko emthethweni wokhetho. Uzananzelela ukuthi iZANU-PF yabifuna yona ukuthi izenze ichila moya, izenze uNompembe. So sibona ukuthi angaze kibe ngichila moya iphinde ibe nguFelix Tankawarima ibe ngu-referee esikhathi sinye. iZANU-PF kuyakudathela ukuthi ikhethe lokho ikufunayo. Nxa ifuna ukuthi ibe yibhoso, ime njengebhoso, right, ingazenzi uNompembe kanobhutshuzwayo. Bese sinanzelela futhi ukuthi oyabo qathekile khona phana imithetho electoral reform eza kainani le residence lokuthi abantu abavota abavotayo esigabeni ngobani. Ngoba sinanzelela ukuthi iZANU-PF kathe sithatha phela abantu eMount Darwin ibalethe eCountry Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine, sesibone abantu beGokwe bethatha eGokwe befakwa eCountry Park. Konke kuyimizamo yokuthi uMthuli Ncube athole ulutho eCountry Park. Bona ukuthi imithetho le vele ayisiyo umthetho wokuthi nxa sesiya kwamanye amazwe umbeni sesifaka umthetho o-United Nations okhetho umbeni owe-SADC. Bona ukuthi okwenziwa iZANU-PF vele into esolwayo.
UChamisa uthe kumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Okuyinto iZANU-PF eseyakubeka kwacaca ukuthi kayisoze ikuvumele. Libona kungenzeka yini lokho?
Umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-Advocate Nelson Chamisa, ukhuluma into ebalulekileyo, into eqondileyo, nxa ekhuthaza ukuthi kube le-diaspora vote, ukhetho oluvuma phela ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe nalabo abahamba beyiziphepheli kwamanye amazwe ukuthi bavote. Ngoba esikubona kwamanye amazwe ukuthi kungafika ukhetho abantu abahlezi phandle kwelizwe bayavunyelwa ukuvota. Siyazi thina sikubone ngo-2008 ukuthi abantu abasebenza kuma-diplomatic missions, abantu abasebenza bengaphansi kweZimbabwe Defence Forces, amabutho lamapholisa ababethunywe yi-government emsebenzini, ibo bodwa abavunyelwa ukuthi bavote. Kodwa-ke singakukhangela futhi ngamehlo abanzi, zananzelela ukuthi abantu abasebenza bengamapholisa lalawa mabutho babanjela ubhulo, banje uswazi sibili ukuthi betshele ukuthi votelani iZANU-PF. Lokhu sikubone ngo-2008 khonapha kobulawayo abantu bebanjela ubhulo ukuthi bevotele iZANU-PF. Yibo kodwa abantu ababevunyelwa ukuthi bevote. Lokhu sikubona kuyephula kwamalungelo oluntu ukuthi abantu asebekuthiwa bayavota, yibo abantu ababebanjela ubhulo.